So we seek a descend of a VOA in the valley.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngumnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate olukhuluma ngokuqilibezela kukhetho luka 2018 luyaphazanyiswa ngokucitshwa kwamagagasi e-internet.
Cannot rule out ukuthi kube yi-sabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitsha i-internet ongabe ecitshile.
Uhulumende uthi bonke abantu abavela kwele India bengena eZimbabwe sebezabanjwa ngamandla ukuthi bahlale kuma-quarantine centers okwensuku ezilitshumi bezibhadalela.
Siyabona kosizinyama abantu babe beminyene bengaqhokanga amamaski lamalembu okuzivikela ebusweni.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ukwakhiwa kwevenkile elikhulu elegodini mall sukuze kwaqalisa. Siyaqhamuka njalo isihudo koBulawayo sibangelwa ngamanzi angcolileyo.
Abantu abanatha amanzi abathi wena lo wanuka amanye ngathi anembuluka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngwayengumphathi ntambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate olukhuluma ngokuthi kwakulokuqilibezela kukhetho lukamongameli luphazanyisiwe okwesibili izolo. Inhlanganiso yesite yiyo ebiqoqe umkhosi lo. Izikhulumi ezibalisa umnumzana Ibo Mandaza, umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES, nguye oqale ukukhuluma umcimbi lo uqala ebulenjini. Kwathi sokukhuluma uMoyo i-internet yahle yahamba. Ngomnyaka odluleyo embuthanweni ofanayo owawuqoqwe yiSAPES eHarare, abasekeli bezanu-PF bangena lapho owakubuthene abantu baqukula ingwalo zikaMoyo bacitha umbuthano lo. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuhambe njani.
Kumele kube le book launch eka Professor Jonathan Moyo elauncha ibhuku lakhe elikhangela nge-presidential election ka-2018. Stace le about 19 minutes uhlelo luqalisile. I-internet yethu ngapha esite yacitsha, okuhle kwenza ukuthi labo abakade bebukele ku-Facebook bengenelisi ukubukela. Sizamile konke okusemandleni ethu ukuthi siyi-connect internet le yagcina iphenduka ngemva phose kwe-30 to 45 minutes bese kulate ukuthi si-continue.
Manje nxa likhangele lina libona ngani kuyini okungakubangele ukuthi umuntu azagcine ecitsha i-internet? Kade ukukhulunywa ngumoyo ngokungafunakali ngabanye abantu yini?
Owakathesi ama-possibilities zethu wonke singathi on the table, so we cannot rule out ukuthi kube yi-sabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitsha i-internet ongabe ecitshile. Sisazama ukudingisisa sibone ukuthi uhlupho lolu lungaphi. Uzananzelela ukuthi asiko kwakuqala ukuthi ibhuku leli lizama ukulontshwa kwehlule. Ngomnyaka ophelileyo ngabo February bazama ukulilontsha eHarare, kwabuya abantu babagijimisa babaxotsha, bathatha namabhuku ayesetafuleni. So namhla sizamile njalo ukuthi lilontshe ibhuku leli, internet yahamba. So for now we cannot rule out anything and we highly suspect that there was a sabotage that happened somewhere.
Manje njengoba lingaqedanga uhlelo lolu kade lulwenza, kutsho ukuthi lizaqhubeka yini kwelinye ilanga?
Sizazama njalo ukuthi silenze uhlelo lolu ngomvulo lo olandelayo ngesikhathi esifanayo ngo-5 o'clock. Lapho esicabanga khona ukuthi sizazama ngendlela zonke ukuthi lokho kwenzakale namuhla kungenzakali. So i-launch is going to go on again ngomvulo lo obuyayo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. We'll be right back. Uhulumende uthi wonke abantu abavela kwele India bengena eZimbabwe sebezabanjwa ngamandla ukuthi bahlale phandle komphakathi kuma quarantine centers okwensuku ezilichumi ukuze kubonakale ukuthi balawo na umkhakha wecoronavirus oqhamuke kwele India wabulala abantu abaningi. Kubikwa kulomuntu oyedwa osubulewe ngumkhakha lo eKwekwe kumbiko awethule izolo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga onguye njalo umsekeli kamongameli welizwe uthe kuqakathekile ukuthi uhulumende aphoqe bonke abavela kwele India bavalelwe ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwalumkhakha njengoba uvele usukhona eZimbabwe. Igciwane le-coronavirus eliqhamuke kwele India leli limemetheka lula njalo lilamandla. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana uSenis Banda isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane.
Akuyabe kuqakathekile ukuthi abavela khona ngale befakwe eceleni behlale endaweni yabo ababe befikele ukuthi bengahlangani labanye abantu. Kodwa njalo kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi umkhankaso lwana wawuvela ukhona wokuthi abantu begeze izandla bebe namamask njalo bebe nesibanga phakathi kwabo lomathelwano wabo. So kuqakathekile ukuthi uqaliswe njalo ukuthi ucizelele ebantwini bonke ngoba sokuyingozi enkulu le.
Uhulumende lozulu jikelele kumele bawuphathe njani lomkhakha njengoba ususelizweni nje?
Abantu abaningi sebeyekethisa ukugqoka ama-mask lokuba lesibanga phakathi kwabo la umakhelwane lokugeza izandla. Siyananzelela ukuthi abantu lokho beminyana emabhasini, abantu bayaminyana ezitolo lapho kuthengwa khona, anjalo indawo zokunathela sezivuliwe. Siyabona kuwo-season yami abantu bayabe beminyene bengagqokanga ama-mask lamalembu okuzivikela ebusweni. Ngakho udubo sesilalo ukuthi lumkhakha ovele India ungakwanisa ukuthi ungene ezigabeni zethu sokuyinkalakatha yengozi ngoba ungamemetheka ngendlela esabisayo kakhulu. Ngakho-ke mbona sokuqakathekile ukuthi kwenziwe umkhankaso oqinileyo owokuthi abantu bebiselwe njalo esigabeni sokwesaba ukuthi lumkhuhlane ungamamatheka ubabambe njengezimuli, ubabambe njengezigaba ezehlukeneyo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus lona ungathi luhamba njani?
Uhlelo lokuhlaba abantu nge-vaccine udubo lukhanya solukhona, khanya ngani sokuphelile ama-vaccine. Abantu abaningi kade bezama ukuthi bewathola bafice ukuthi akusena, kumele bamelele olunye uhlelo lwesibili oluzalandela. Ngakho kuqakathekile ukuthi okokuqala wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi azikhethele ukuthi angayithola yini i-vaccine nxa eyifuna. Njalo bese kulohlelo oluhle lokuthi lube ibe khona emakliniki wonke ilizwe lonke jikelele. Ngakho into eqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende kathenge athole-ke amanye ama-vaccine amaningi ngoba njengoba nje sinazelela ukuthi kuyasilela kakhulu, asekayifikisi la yona i-1 million kodwa khona kudingakala ukuthi kuhlatshwe abantu abayi-10 million. Ngakho ukukhankaswa kokuthi abantu bamukele uhlelo lwe-vaccine kathesi kusamelele ukuthi kubuye enye i-batch. Kuqakathekile ukuthi kube lo hlelo olungena ilizwe lonke lukhankasa kakhulu kulo ukuthi abantu bayamukele i-vaccine kakhulu phakathi kwama-church ngoba yikho lapho abantu ade besala khona. Ngakho kuyadingakala ukuthi kuxhaswane le Ministry of Health kungenwe ezigabeni ezehlukeneyo kukhankaselwe ukuthi abantu batholekele injection ukuze-ke bavikeleke kulo mkhuhlane owe-COVID-19.
Umnumzana uSenis Banda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kansili yakobulawayo ithi ukwakhiwa kwevinkili elikhulu kuleli dolobho ele-Egodini Mall sokuze kwaqala inkampani ye Terracotta Private Limited eyathola imvumo yokuqhuba lomsebenzi ibikwa isisungule umsebenzi lo umabhalane omkhulu waleli dolobho umnumzana Christopher Dube ubikwa esithi inkampani le ithe izaphutsha ngenyanga kaNcwabakazi ihlandla lakuqala lokwakha. Lindawo ikhangelelwe ukuba lezigaba ezihlelekileyo zokuthengisela lapho okufola khona imichova kanye lezitolo ezithengisa okwehlukeneyo. U-Alderman Siboniso Khumalo, umgcinisihlalo wekomiti ephathelane lalolu daba e-Engineering and Environment kukhansile yakoBulawayo, uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ukuthi kusukela ama-challenges here and there oqala kumumweli so from 2012 manje interest inika iTerracotta kwakungani into ezathatha 3 months kwakhe ama-challenges o-economy jaswa yawa kakhulu wasewadilento eziningi isathi wathi kusukuke kuqalisa laphana kwaphinda futhi kwathiwa labo bantu abaabaabanesiteziaphana sekenama-tajikis ama-buildings abo fanakompasethu imithi kabo umaseyeke unegoshiyethi ukuthi unjani kompasi yethu. So umnye ugqayisa ngisetha athi kwathiwa kulungise kwakukhanyeke kathi hhayi sekuzaqalisa fanta isetha wakhona taking too long ngoba lethamba bakambe ngelokhu zethu imlaya yakhona okho ukuthi ikuthonzigqe indawo yonke endawulahawu sengana kuphela oda koBulawayo.
Ukodwa lekelile uhlafune lolu daba e-council njalo kuyini elalivumelane ngakho.
Sathile ukukhuluma sibili. Ngibabungelana bathi bathi bafike kasi ukuthi le kusayina ukuthi bathathe ukusebenza kuba bafake nje isivumelwano. Sokuthatha ukusebenza ngegqasa singumaloya bathi ke ukuthi usayine iyakhe mdala ukuthi sikhathala ukusebenza. So it's called isayine nje I think ngoba I think ngo-March bona around March. Kuyakho nje ukuthi hayi siyasebenza bakwazi ukuthi la uthole ukuthi ngama challenges akukuthi ngenye imadlana ngoba i-economy yethu yana i-performance kangako.
Siyezwa kathesa ukuthi umsebenzi ngabe usuqalisile kodwa kwembesiwe. Like lababona yini bewuqalisa umsebenzi kumbe kulokho kusese izithembiso kuphela.
Ngithi ke enye into abantu manje lokho sishaye kakhulu ukuthi lokho umhlaba wonke lo i-COVID-19 yonke izimile trende was no one owathi wenkazi ukuthi isijane sishaye. Kwase sishaye izingane njani? Uthi waqalisa ngeyinto yakhe ngoku enkulu kakhulu kimi.
Kodwa lizathemba yena leyo i-company kumbe liyake licabange ngokutshintsha lifake yini?
Ngibekele sizoqala ukuthi yadveliphi into eyenza kungabonakali kuyilezeji benibeke ibusiness from there ukuthi ngivote i-offer or kwakhontinye sesi njengama-resis ukuthi yathi kuyini oyenza kungaphathi onata sisi le ndawo sinesisenzi ya-control uyeshisha ukuthi bona abarong ingabe isizathelo sawo ngisayizanela ukuthi iprobe yabashayelela kungasenzeki isayidi lethini isayidi labo yini kumbe isayidi lehulumente kumbe umumo ophandle oanjani ukuthi abantu abangafuna ukuinvesta ngakuthi bengenashuwa lokuthi
lo ke ngumnumzana Alderman Siboniso Khumalo umgcinisihlalo wekomiti ye-Engineering and Environment kukhansile yakoBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kamugile njalo isihudo koBulawayo sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokitini lemganwini. Kubikwa kulabantu abedlula amachumi amahlanu asebehlaselwe isihudo lesi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
When sokubuye kwaqhamuka futhi olunye ulaka lwesihudo emganwini phose ku-area leya ma-35 lama-36 kulapho esidana khona lo hlupho abantu abanatha amanzi abathi wona lo anuka amanye ungathi anembuluka amanzi lawa futhi bathi ungathi alesuwa phakathi. So ke yikho sokukhathaza abantu phose izindlu ezingu-25 kulapho esithola khona ukuthi abantu abasekunazikuthi abantu basobele kugula okuthile ngenxa la manzi kodwa ingathi sakukacaca ukuthi kanti i-contamination yakhona ingabe isukela ngaphi. Khonoko kuyahlupha kakhulu izakhamizi ukubana into le yenza leli bevisi kuyafuthi iphindise ngalo emganwini njalo nxa besitsho bathi ayiqalisi bathi kuyihlupho olwaqasa kubo-2018 kwangathi kuyalungisa but solo kuya futhi. So ngokunjalo abantu kuyabakhathaza kakhulu kangako.
siyabona ukubana lokho sokuqala njengoba siyazi ukuthi kuke kwaba lodubo olufanayo kwaze kwabhubha abantu abangu 13. Yena umanisipala uthini ngalokhu kakhulu nxa sikhangele ukubana into esiphindo kwesibili?
Well, njengezakhamizi okusikhathazayo ukuthi uhlobo lwesihudo kumbe lolamanzi angathi angcolile akudlinisa abantu ngeziswayo isuyento yokuqala ike yenzakala eluveve. Siyakhumbula kakahle lapho esalahlekelwa khona yimphefumulo yabantu abangu 13. Osokukhona-ke kathesi umasipala uyatsho uthi yena usekhupha ama-teams ukuthi ahambe ku-ground ayehlolisisa. Phezu kwalokho futhi kwenziwa ama-test ukuthi kubonakale sokunjani. So yini zama ekhona, kodwa-ke abantu balokukhonona ukuthi umasipala ngathesi besofake ukuthi angakwenzayo ukuthi abantu angabavumeli bekhuyo natha amanzi la kungabi leqiniso ukuthi kanti vele okubagulisa kuyini kumbe okwenza amanzi la abe akhathaza abantu kuyini. So abantu besibona ngangcono umasipala kathesi ngabeyaletha futhi amabhawuze abantu banathe emabhawuzeni umasipala esazama ukudingisisa uhlupho lolo ekuba nalibambi ukuthi lwenzakalani. Ngathi-ke njengenhlanganiso yebulawayo Progress Workers Association sihambile safika uground sabona abantu abagulayo sathatha la ma-samples amanzi okubana sangahambisa kuma-laboratory nama-private laboratories ukuthi labo bake bazama ukuhlola wenzela ukuthi sibone kambe uhlupho lolu lungabe luvelanga. Yonke le kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela impilo zabantu, kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela ukuthi abantu bebekhinyiswa iziswa okungapheliyo, kuyimizamo njalo ukuvikela abantu bangadlelwa zimali bekhinywa besiya esibhedlela, abanye bahambile ezibhedlela, abanye baya ema-clinics. So sikhayela ukuthi umasipala masinya njengoba ekhupha ama-teams alethe impendulo ecaca uhlupho olungaphi njalo abe sedemisa izakhamizi ngesiqiniseko sokuthi lokho okuhlubela amanzi kuzalungiswa nini njalo njani. So kuyikho abantu asebekukhayele kathesi.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyaqhubeka ngokwethekelela amafikitali elizweni jikelele. Izolo ubesedolobheni leMutare. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba umprofita wakobulawayo othiwa ngubaba Emmanuel Mtumwa obikwa wabamba omunye ubaba ongusomabhizinisi weBhinga owayesiya emacansini labesifazane bengazi okuthiwa ngumbobobo. Usebikwa esuse otikoloji kade bethwalise nzima abantu esikolo esithiwa Masenya khonale eBhinga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyisebenzi njani balaleli nabasakazi, ishayi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kakhulu kulo baba la ukhuluma ngokuthi kuzamphefu le development. Angazi ukuthi ukhuluma ngayiphi development ngoba kusukela sokune 41 years ngithemba imigwaqo eminingi yathiwa ngoSmith akula mgwaqo eya emakhaya isile yonke imigwaqo akunamgwaqo ama-potholes kugcwele ama-potholes. I-development akhuluma ngayo yiphi lo baba lo? Yazi abantu bakithi angazi ukuthi amakhanda abo asuke ebenjani. Uthi akuliwa kuzamphefu akuliwa kanjani? Umuhadi ukhutshwe ngubani? Basho ukuthi yinto ebingamkhipha le noma bekukhona ukulo. Akusiyona indaba yabafazi. Uthi uqeda ukulwa nomfazi wakhe lana, ubelwa nomfazi wakhe ngendaba yona le efana nale, kodwa nangu uphumile umuhadi. So ukhuluma nge-development angazi ukuthi lo baba lo amakhanda abantu bakithi abanye banjani kahle kahle. Yiphi le development ayibonayo? Ngoba thina abantu abasemathebulenda asiyiboni. Asikho manje sisemazweni, siyahlupheka emazweni. Yini ukhuluma nge-development? Development bani? Abantu bakithi abaqhatshwa. Ngahambe sisojeni esipholiseni, ema-teacheni. Angazi ukuthi development ayibonayo yiphi yakhona. Or mhlawumbe ukhuluma nge-development yakhe ukuthi yena ungezodevelopha kuphela.
Sanibona abantu bakithi kunjani ngezindawo. Hayi, akula muntu ongaboniyo ukuthi ilizwe liyaphela lila. Ilizwe liphele emehlweni abantu, abantu bebhekile. Kunte kusaqala kuthiwa corona kuqanjwa amanga, kutshela abantu amanga ilizwe lithina livalwa. Ilizwe livalwa ngabantu ababulala abantu. Omnangagwa la labo chiwe ngaso abantu abangavalelizwe uthatha uchiwe ukuthi is a minister of health umuntu vele lenhliziyo yembi kangaka abantu ababulala abantu bangaka ukomspaka empilweni zabantu evele yena enguye icorona vele uyiphili corona chiwe ngala uthi ukuthi uchiwe na abantu abalala ke beyali ukuthenga imithi ezibedlela ukuthi imali yonke besiyalase China ngabantu abangabheka impilo zabantu ngabantu abangasiza impilo zabantu angithi uyabona vele manje sikhuluma kanje bayala kubhadala ababalisa abantu abafundisa abantwana kodwa babhizi babhadala labantu ababulala abantu abantu abasikhukumeza abantu amapolisa lamashoti i-evidence isegcekeni uzotyabona ilizwe livalele ikhorona nginakekela abantu umnakakho umuntu omfone nekuseni vekile ezisela leli akula mntu ongamboniyo umhlaba wonke uyamazi ilizwe lisela abantu bebhekile manje sekuvale kwaze kwavalela umalayini and abantu bazozithathela iimota zabo ngoba akula lapho abazaripota khona amapolisa abona izikhohlakali masela babulala abantu manje i-lockdown le babulela abantu abangaki amapolisa lamasosha wona la balezidumbu ezingaki phansi labantu bezala ukuphila abantu bagcwele emajele la akula social distance kobozuko abantu bagcwele kodwa ma kungabantu be-MDC labantu be-MRP bayabotha kuthi abayifula izinkonzo ze-lockdown kodwa izala ukuphethi bathola besenza noba yini angikazi ngizothiwa kulo muntu wezala ukuphepha obojiweni
khona laba abasalokhu bekhuluma ngokuthi umakhuphi umakhuphi hayi manje akusakhulunywa ngomakhuphi manje sesikhuluma nge-MDC asilandaba thina ukuthi i-MDC thini noma i-MDC alliance khuluma nge-MDC ukuthi yiyo vele sizosiphazamisa khona la emathebeleleni thine be-MRP sanicela MDC asinandaba MDC thini noma i-MDC alliance madoda asanifuni
linjani lonke linjani lonke abestudio 7 linjani lonke khona ngakho siyabonga ngalokho elisenzela khona nama audio thileyo wadlala siyezwa liwadlala unjani ezingachisa unjani ezingachisa sibandani nabanye engabaziyo ngamagama khona ngakho kodwa ngiyabezwa nje besibalele indaba bekhuluma kustudio 7 mina ngu-Anaconda ngingafa eSouth Africa kodwa ngokuhlalaniselwa kwero madeweni kuthi hayi siyabonga ngalokho elisenzela khona hayi thina kusimangazi lokho okwenziwa iZANU-PF iZANU-PF yaqala kudala vele ngo-1979 bekhuluma ngale grand plan eyiplana ukubhawulala amandebele ugabevele nomnangagwa wonkoshile nabochiwenga bona labo babevele behlose ukuqeda ngamandebele kodwa unkulunkulu phela ngeke asiwo wabo bodwa nanku baze baqhasha amadoda ayi-250 ama-special babiza ngokuthi 50 brigade eyaqeda abantu besindebeleni bengenzanga lutho babuye busuku belale bephekisa funa ukudla lokhu nalokhu ekuseni bazobuya bethi ya beliphekela ama-dissident walingaripotanga liripota kuba liripotanga ndawo abantu beqala ukuchawa bebulawa kanjalo behlinzwa izisu bequnywa abanye bengcwatshwa bephila kambe into erayithi leyo besekuthiwa umuntu onjalo kuthiwa akaxoli sizoxolisaneni sazi ukuthi wayevele injongo akuxolisa aza kwenza khona iba bangaze bezenze njalo nanku umthakazi nansi izaphu yenzani izaphu yenzani sikhala ngayo izaphu le inkomo ingabe wayekela ngitumbane b amazipra ingabe namanje ingabe izimbabwe iright ingabe kayifanga kodwa khonokhana akwenzayo ukuthi athi adwabanga ngilalelani ngikani ukulwa yikho kwenza ukuthi amazipra alandelelwa 1 by 1 sebulawa abafowethu baphela obaba bethu baphela sebulawa igugura wonke ngendaba kankomo nakho futhi singamsola kodwa singathi wenza right ngoba ingabe namhlanje ingabe amandebela aphelile du ingabe aphela i-nepotism ukubandlulula kuqale ngabo luba bengaze bethi amandebela abandlulula kulandebela libandlululayo ezikoleni ake libona u-Grace 7 bafeli kanjalo u-Grace 7 abantu besindebele abafeliswayo ama-form 4 ayafeliswa bangaze bethola umsebenzi abanye bamathuba ama-form 6 ayafeliswa bangaze bepase abanye bamathuba besekuthiwa hayi amandebele kafundanga akula mandebele angafundanga into emangazayo ngalowo mandebele okuthiwa kafundanga kodwa engakuya i-South Africa ayenza ezibukwayo nabantwana bangakuya i-South Africa benza ezibukwayo kungani labo bantwana besenza ezibukwayo i-South Africa kutshengisa khona ukuthi le emuva ezimbabwe le akulanti right noma ungaziyo i-toilet umanager lishona uye emgwaqweni umanager lishona uye esikolo u-headmaster lishona uye ekhampanini umanager lishona kuphi nakuphi uzothola kulishona manje ucabanga ukuthi indebele lingawuthola umsebenzi alingeke lize liwuthole umsebenzi nangakho amandebele agcwele elandelana noshamisa angazofunani ukushamisa angazi ukuthi afunani ukushamisa imthwakazi republic party naye khona kabafuna ukuyibheka bafuna khona lapho apokudliwa khona okunemali khona beza bethengisa khona abantu besintu kuba kwenzakala nje kube ne-armed wing straight away kuvele kufike kayi-1 ngoba okungasikufa yiku
kuphi sifile nje sebe sivalela umalayitsha abasitholele impahla zethu abasamsela ukudla kwethu kumama la kubo gogo sebevala bafuna amabhasi abona lawa ayishona akuyiwo athwali ube yiwo awathwalayo kuphela kuright khona lokho akulunganga lokho akulunganga lokho.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, idale le-House likhangelelwe ukuvota namuhla ukuthi kubunjwe i-commission ezagcwayisisa ngomvukela owenziwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump ngozibandlela kumbe hatshi. Amehlo azaba ethenhlo kumalunga ebandla lama-Republicans ngoba abanye abafuni ukuthi kubunjwe le-commission kodwa ngasese besola ukwenzakalayo kulokwesaba uTrump kuleli bandla ukubangela ukuthi abanye bengavoteli i-commission. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Difa wajabhe Bango Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden kunyanga zona lezi ezilutshwana asebuse ngazo.
Ngokucubungula kaZulu babugande esikubonayo nxa sithi siyaqatanisa sikhangela umbuso kamnumzana uJoe Biden sibe sesikhangela lalo omunye umlingano wakhe lo osanda kuphuma kathesi umnumzana uDonald Trump. Kubonakala kulo mehluko kakhulu ikakhulukazi iloba nje sisazi ukuthi nxa ungumongameli ayisikho konke ongakufisa okungenzeka ngendlela wena ofisa ngayo kodwa kuba khona ezinye izinto kuyafanele ukuthi ziphasiswe ngesivumelwano kusuka eParliamente kusiya kwamanye amahouse aphethe ezombusazwe kodwa ke yena uBiden yena ngokwakhe ngumuntu abantu abaningi abamkhangelela ukuthi ngumuntu ofisa noma olwisa kakhulu ukuthi imizwe leMelika libe nebalance kuyo yonke into eyenzakalayo phakathi kwelizwe ikakhulukazi into zokucwasana ngokobuhlanga noma nje ngithi into zokucwasana kakhulukazi yizo zingathi kade ziluhlupho kakhulu uzama ukuthi akwenze ukuthi abantu beMelika bebonane ilokani unguphi umbala babonane njengabantu bonke kuzulonke waseMelika. So kuyinto ayibisayo kakhulu njalo lokulwisa ukuthi avale izikhenxe lezi ebekade sezibonakala zisenzakala ikakhulukazi zisenzwa umlingano wakhe lo osanda kuphuma umnumzana uDonald Trump obekade ungumuntu nje obekade engashaya indiva.
Ngokubona kwakho ubona ngani umongameli Joe Biden uzaphatha njani udaba lweAfrika?
Umongameli uJoe Biden nxa sikhangela udaba lwaseAfrika kakhulu sibona ngathi uzabe ngumongameli ozathi ukuzama noma ukulwisa ngakho konke kusemandleni ukuthi kube nendlela yokuthi i-diplomacy noma ngithi ukuxhumana lamazwe aseAfrika kube yinto esondelane laye kakhulu. Ngikutsho lokhu ngenxa yokuthi sezabona ngesikhathi emveni eminyakeni edlulayo ngama early 80s usiya khona kuba phakathi kuma mid 80s ukuthi wayengumuntu owaye vocal kakhulu ikakhulukazi ngendlela okwakuphathwa ngayo udaba lase South Africa olwabantu olokucasana olwe apartheid. Wayengumuntu owaye vocal kakhulu engumuntu owayemela abantu ngobuningi okungabantu abamnyama ayeyibo kakhulu ayebakhulumela esisho ukuthi into ezakala laphana ekulelani ilizwe into engalunganga. Ingakho ngekukhangela izinto zakhe nokukhangela nje indlela ahlele ngayo abameli bakhe abameli bakhe noma ngithi abantu abaqophayo ukuthi asebenzisane labo kutshengisela sobala ukuthi wathatha waxubanisa wahlanganisa abantu bamnyama labelungu lama Asian phakathi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi nxa esehamba esexhumana lamanye amazwe lawa ayenelise ukuthi noma nxa siyakhuluma khona kungayibonakali sengathi ngumuntu obuya ele white supremacy ebuya efuna ukuzitshela ukuthi yena uvele ulikhiwa kodwa ubuya etshengisela ukuthi into aseyidemonstrate emuva lapha vela khona udemonstrate ukuthi yena uyamhlonipha umuntu iloka enguphi umbala yingakho edinga ukuthi axhumane labanye ama-African countries lama-African leaders ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi indlela asebenzisana labanye yindlela enhle kodwa ke awusoze vele uhambe uyexhumana labanye abantu kukade ngapha emuva wena uvele nje igede likhamisile ayikho into oyitshengiselayo ukuthi uyarecognize abanye abantu abamnyama.
Umnumzana Difa wajabhe Bango Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowayengumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luyaphazanyiswa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gandhi.